Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Thathe ithuba lokubonga u-Evans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesine mhlaka 6 Mabasa 2023. Igama ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Loba nje ukhetho luhambe kuhle endaweni eziningi kakhulu elizweni, sike sabona kwezinye indawo lapha ade kungani ukuba lokudlaki lokwenzakala kokudlakela.
Kuyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change elidinga abazalimela kukhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Abantwana abalamali ezibhedlela akula ngitsho lemithi le-ambulance imigwaqo ifile. So thina sithi akube le-International Tribunal.
Abezindaba abe-Al Jazeera sebethule elinye njalo ihlandla le-documentary eveza ubukhohlakali obenziwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lo mongameli Emmerson Mnangagwa abathenga bethengisa igolide ngudlu. Kulabanye abathi ukuphindwa kokhetho lwama-primaries ebandla le-ZANU-PF kwenzelwa ukuhlenga abathakazelelwa iziphathamandla zebandla leli abakhe phansi. Zonke lezi indaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesithathu lefilimu yawo eveza ukuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe izigilamkhuba ezithi zilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. Zilithenga ngemali etholakale ngendlela ezingekho emthethweni, zibe siyalithengisa kwele United Arab Emirates eDubai. Ihlandla lanamhla liza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe lisithi selivale inotho yabantu abane abaphuma kulifilimu. Untungamili Nkomo weStudio 7 uyalandisa.
Asebevalelwe inotho yabo lugatsha lweReserve Bank of Zimbabwe olubona ngokwenqabela inkohlakalo olweFinancial Intelligence Unit laba nguCleopas Chidodo, uDavid Chiroshi, Mehluleli Dubelo, Frederick Kunaka, bona abaphume kumahlandla alifilimu amabili edluleyo bechasisela intatheli zindaba zeAl Jazeera ukuthi babamba liphi iqhaza ekuhuquluzweni kwegolide leZimbabwe yizigilamkhuba. Ifilimu le elesihloko esithi Gold Mafia iveza njalo isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Hubert Angel lalowo asebenza laye umnumzana Ricky Dulan bezitshaya isifuba besithi bayenelisa ukungenisa imali engcolileyo eZimbabwe ukuze iyethenga igolide besebenza lo Mnangagwa. Kuhlandla lanamuhla ifilimu le iveze ingqungquthela ebikwa isebenza lohulumende weZimbabwe ekuthengiseni igolide lelizwe eDubai. Umnumzana Kamlesh Patin etshengisa intatheli zindaba zeAl Jazeera amahofisi yakhe eDubai lapho athi uthola imali efika kuzigidi ezilitshumi i-10 million ngelanga ekuthengiseni igolide. Abanye abakufilimu le ababikwa labo besebenza lohulumende ngu-Ewan Macmillan lo-Alistair Matthews. Uzulu weZimbabwe uthukuthele kakhulu ngokuchaphazwa kwenotho yelizwe ngalindlela njalo abanye bathi uMnangagwa ngokwakhe kumele ethule umbiko etsho kuzulu weZimbabwe ukuthi liqiniso na okukhulunywa yilabo abakufilimu le abathi basebenza laye. Isikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi banxusa uzulu weZimbabwe okwele South Africa ukuthi ayetshengisela phambi kwesonto kaHubert Angel kusasa phezu kokuntshontshwa kwegolide lokhu.
Sinxusa wonke umntana enhlabathi, yonke indawo, ngabe kuse-South Africa, kuse-England, kuse-Canada, kuse-Europe, wonke umuntu akabophe ijambo, kayihlome ihlasele. Sesikwalile lokhu thina, siyakwala, siyakuphinda njalo siyakwala. Laba bantu abatshontsha umnotho welizwe, omama besifa bebelethe ekhaya, kodwa sibona abafana abangasebenzanga lutho, bembuluza ngeyimota, bembuluza ngezicathulo, betshengisela ngegolide.
Kule petition esisayinwe ngabantu phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 17,000 ebulenjini be-internet, ethi u-Angel kumele avalelwe inotho yakhe kwele bhilitane njalo abotshwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Felix Magalela Mafasbanda yena uthi sokuvele sobala ukuthi inotho yeZimbabwe itshontshwa ngobani.
Abantwana abalamali ezibhedlela akula ngitsho lemithi le-ambulensi imigwaqo ifile. So thina sithi akube le international tribunal, akube lama le commission ezasuka ku AU, ezasuka ku African Union, ezasebenza le United Nations, ezasebenza le World Bank, bathathe futhi abanye abazi ngezenotho babe le commission ezafakwa ngomthetho welizwe leli ihambelana le international conventions yoku ngaba ubugweregwere.
Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa abantu abafana lo-Angel besolisa ngabakukhulume kule filimu, kukhanya injongo yayo ngeyokungcolisa ibandla lezanu PF njengoba sokuyiwa kukhetho.
Even laye yena lalo uHubert Angel ukhona ezizinto nxa kade ekhulume sitsho njalo ukuthi uhulumende seniwe umsebenzi omkhulu ukuthi abone ukuthi uyelusa ukugama kunjengalokuthi kakhulu ukukhithwa kwezinto ezinjengalezi ema-airports ziphuma zisiya ngaphandle, yiyo ikhithwa yiyo ama-diplomats bephuma besiya phandle kwelizwe ngoba mhlawumbe impahla zabo zingasetshwa lani into ezinjengazenezo. Kodwa kukhona yokuthi-ke umumo lo uyasitshengisa nje ukuthi lanxa kuvele kunjalo kodwa khona kusuka ukuthi kubuye ngesikhathi esingani sibi ekutheni sesilanda isikhathi sama-elections sokuphuma izinto ezinjengazenezo.
Lanxa abantu behlokoma phezu kwalolu daba, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa utshele intathelizindaba kuthange ukuthi sebephenya lolu daba, njalo uthe labo abazatholakala belamacala bazajeziswa.
Government takes the allegations which are raised in this documentary seriously.
Uhulumende uphatheke kabi ngokuphuma kufilimu le, ngakho sesilaye amapholisa kanye lalezinye ingatsha ezifaneleyo ukuthi bavule uphenyo lo nalo ozatholakala ukuthi waphatheka kumsebenzi yenkohlakalo obusela kumbe kungaba yiliphi icala, uzabhekana lo mfutho womthetho ngokugcweleyo.
Ihlandla lokugcina lalifilimu likhangelelwe ukusakazwa ngeviki ezayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungami Linkomo.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change namhla lingene usuku lwesibili lokuqhuba uhlelo lokukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke olukhangelelwe ukwenziwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Kulezi qinti ezintathu ezilokhu ezingakaqedi ihlandla lakuqala, kulandela ukungahambi kahle kohlelo lolu izolo lobudlwangudlwangu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe, kodwa kwezinye indawo ezifana lakoBulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-citizens community consensus candidate selection procedure kulokuthi kwenziwe ukhetho lwama primaries. Isikhulumi sebandla lesi-CC kwaBulawayo umnumzana Swithenjiroza uthi kuleziqinti ezintathu ezingaphuthi ihlandla lakuqala kulandela udlakela lokungaqhutshwa kahle kohlelo.
Namhla ingathi ekwenza ama nomination akula muntu olethi application ama nominations. Ama wards asele iward 3, ward 9 Mpopoma, ward 17 ePhumula. Lodlakela ward 9 lo-ward 17 obangela abantu bezandla abafike bangena endaweni lapho abantu ade beyenza ama-nominations. Ku-ward 3 amaphepha akaphelelanga, so yikho sokwenza ukuthi kube lesiphithiphithi namhlanje.
Uqhubekele phambili ethi kungamanga ukuba kube lenkethabechabi lokuvalela abantu ababalisa unkosazana Thokozani Khuphe labanye ukuba bamele ibandla leli kukhetho oluzayo.
La manga aluhlaza Thoko mandla amanga aluhlaza njengotshani. Into ekhona ukuthi wonke umuntu usebenza kuhle. Ngananzelela umama Khuphe ward 3 laphana ube ngumuntu osebenza yenza voter registration ebambene labanye. Udade udliwa udliwa ndawonye, usebenza ade wenziwa ndawonye. Mbonangani lokhu ngamanga asefakwe ebulenjini kwenzela ukuthi uphasamise inhlelo ze-CCT.
Unkosikazi Ellen Shirie Enga obona ukuqhutshwa kokhetho kubandla leli uthi kube lokuxokozela kubandla leli ngesikhathi bedinga abazabamela lonyaka kukhetho oluzayo.
Thina njengebandla izolo ngolwesithathu singene ebantwini sibabuza ukuthi ngobani abacabangela ukuthi bazayenelisa ukubamela kuhle ephalamende ekhansilini kumbe ukuba ngupresident. Uhlelo loluhambe kuhle kakhulu ngoba sifinyelele kuzigaba zonke ezelizwe kumaprovinsi onke lamavillages onke lakumaward onke esizweni elizweni. So okwamanje sisebenza le independent commission yethu ulomlando okuthola lokho okuphume khona ebantwini. Sibebona ukuthi bangaki abakhethiweyo ngabantu ukuthi bangabamela kuhle kukhetho lolo luzayo.
Uthi abenze lokhu ngabafuna ukuba kube lokuxabana kubandla le-CCC.
Loba nje ukhetho luhambe kuhle endaweni eziningi kakhulu elizweni. Sike sabona kwezinye indawo lapha ade kungani ukuba lokudlaki lokwenzakala kokudlakela abantu lapha ade bebona ukuthi bekungani akuzwanani kuhle. Labanye kwezinye indawo kuthiwa batshayiwe khona. Kodwa nxa sikhanyelisisa sibona ukuthi lokho okwenzakeleyo yimsebenzi yabantu abangathandi ibandla le-CCC, abantu abangasibo bebandla njalo ngabantu abanye loba abanye bade bengabantu bethu esibabona ukuthi ngabantu abafuna ukungena kumbe ukukhetha kumbe bafuna kulabantu ababasekelayo ukuthi bekhethe. Thina njengebandla sisahluzisisa indaba zona lezi ezenzakeleyo. Esizakwenza yokuthi sizafaka izinqumo zokujezisa laba abantu ababetholakele besenze udlakela. Sikukhulumile, le independent commission izasinika ama recommendations ukuthi abantu laba bejeziswe. Kodwa nje hayi balukuyindawo zokwenzakala endaweni ezintutshwane kakhulu okokuthi akungike kwayenza ukuthi iprocess yethu yokukhetha ama candidates ime.
Obona ngezokhetho ku-CCC kwaBulawayo unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uthi basebenze kuhle namhlanje abantu baletha incwadi zabo zokubhalela izikhundla abakhethwe kizo. Lisiyatshona ilanga kwaBulawayo ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela ukhetho lwamakhansila lamalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Abenelise ukukhethwa namhlanje loba nje uhlelo lolu lusaqhubekela phambili ngumkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uMakhuphe esigabeni se-Country Park, umsekeli wesikhulumi sebandla umnumzana Gift Ostalo Siziba yena ozancintisa edinga ukuba lilunga leparlamente emele isigaba sebulawayo South. Umnumzana Melusi Nyathi okhethwe ukuba lilunga ledale lesenate, uSeyiso Moyo okhethwe ukuba lilunga leparlamente emele ubulawayo Central, uTsepiso Helen Zivira okhethwe ukuba lilunga lesenate, lomnumzana Tinashe Kambarami okhangelele ukungena kuward 3. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF lilungiselela ukuqhuba kutsha ukhetho lwama-primaries eGokweni neMbudziya lezinye indawo. Okuthiwa kube lodlakela ngesikhathi kukhethwa abazalimela kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Abanye abezigabeni ezizaqhuba ukhetho lolu kutsha ngabadlelelana lo mongameli Emmerson Mnangagwa, bagoqela umnumzana Ziyambi ophethe uhlangothi lwezemthetho. Umnumzana Thafazwa Mgwadi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leli uthi kulezigaba ezintathu kuphela phakathi kwezedlula amakhulu amabili ezingaqhubanga kahle ama-primaries. Uthi lokhu kuveza ukuba kulombuso okhululekileyo kubandla elibusayo. Umnumzana Freedom Morechu okubandla leli uyakusekela lokhu.
Kuthi kungakho ukuthi kubulawayo la Marira kubulawayo ukhethile manje ukuthi iPolitical Bureau endosa kodwa indawo lapho kuna Marira khona iPolitical Bureau ikhulume sevalo ukuthi lapho kube le violence khona iparty yethu very clear, president very clear ukuthi kuma elections zira shil violence because libone indawo njengembari lapho kungani kube lokufuqafuqana khona abantu bengani bafuna bahle phansi kube le Maryland. Then ngale kuthiwa ngaphi lapho kudisqualify khona omunye umuntu ngendawo yama-drugs kuzanambele ukuthi lapha eZimbabwe ilanga leyana le-24 February movement eselithiwa yi-Robert Mugabe Youth Day and i-government yethu ifake ilanga leyana so that sikhulume kakhulu kabanzi ngendawo yama-drugs. So it's the measure that has been taken by the government and the party ukuthi umuntu owenza ngama-drugs osebenzisa isidakamizwa bonika abantwana isidakamizwa hhayi asizona ndawo phinde abantu bonanjalo kumele bebotshe. So there's no room in the party. That's the reason why kube la Marikani endawo njalo.
Ye kodwa abanye babone ngazani
la bantu abadliweyo adeeuthie nomongameli badliwa that's not the issue.
Abantu abaningi kodwa batsho njalo bathi hhayi khanye ngazani phela nxa kudliwe kumbe kunqotshwe oziyambi kutsho ukuthi kunzima mongameli kakuthandi
yi-demokrasi yakhona nale. So akula problem but isizathu esenze kube le-riani khonjani ukuthi kube le-violence and ngale kuthiwa kube le umuntu ubonakale for sure ele-fact belungisa isidakamizwa. So what do you expect us to do? Kathe sekhotha ubotshiwe evidence is there ngaye ukuthi ukhulunyiwe nje ngomlomo but the evidence is there.
So singathi kuyiwa phambili
le-president khona
singathi kuyiwa phambili sibili ngathi ukhetho lwenziwe kuhle kumbe kukhona ongani kade kuntengantenga nje
ukhetho lwenze kuhle. I know akusizi kuselakala imisolo yenze you know kuyenzakala kodwa ukhetho lwenze kuhle angeke kube 100% but ukhetho lwenze kuhle lwenze kuhle amazwi akucela ngakutshela wona ukuthi iZANU-PF the Democratic Party iyaletha even inkululeko lapha eZimbabwe for that democracy to be where it is and the Democratic Party yasebona ikhetho lokusebenza ngendlela eyiyo inkokheli ikhetho ngabantu kunjalo ikhetho oluzayo futhi uzabona ukuthi abantu bazakhethile kanje ngaleli kaMthethi ngesizathu sokuthi bayakwazi ukuthi ya-Democratic Party and indawo e-violence eyabe ngikhulumileyo our president is very clear to say no to violence. That's why ubone i-political disqualify abantu abayenze njengu-violence in a primary election. This indicates that our president is very clear and our party is very clear in terms of our elections as well, which we wish our elections were peaceful and free and fair. Mm-hmm. Our other political general advocate for violence. You know, we know what the national government does. We see land together. That's the answer. Opponent in the first land. They're not primary government. Whenever violent activities across for the provinces. Basically, we go in the elections. But now, they still blame us to say a violent party.
Umnumzana Freedom Murechu ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi kusobala ukuba akula kukhululeka kubandla elibusayo.
Inkala umahamba lugege ukuhamba kwayo kayikucini. So ke izani vele indlela yaziwa ngayo eyokuqilibezela yiyona le yasebeyisebenzisa beyisebenzisa kwabanye babo. Njalo yikho kwenza ukuthi laba abanye angeke bavume ngoba bayazi vele babaqiliwe ukuthi khona kakwine abathile. Njalo le kutheni ukhetho lwakhona kalenziwe kutsha kuyabe kukhangelwa futhi ukuthi inhlanzi enkulu efunekayo esizibeni ukwenzela ukuthi ingaphumi. Yikho kumele ukuthi kwenziwe ukhetho lwalolo. Kodwa ke nxa sesikuthatha sikusa ku-context elizwe lonke, kuyatshengisa ukuthi nxa kukhulunywa nge-rigging eyenziwa yizani iyabe iliqiniso. Ngoba amalunga ayo ayakutsho ukuthi vele iyariga okubonakala kuma-primary elections ayo.
Kuyabe kusitshoni khonokho baba Ncube nxa kunjalo?
Lokho kuyabe kusitsho ukuthi ukhetho lwalolo luzayo. Kahle ngiqale kukhona lapho kube bona laba bakuzani ukuthi kutsho ukuthi ngotsotsi abazali kuyatsotsa futhi sebephambili ngoba ungabona otsotsi beqilana bebodwa kutsho ukuthi wena ke oseceleni ukuthi baza kucila ngendlela ke esabekayo. So njengoba kuyiwe ekhethweni asikhangelelanga ngokwehlukileyo kulakhona lokhu abakwenza kuma-primary elections ngoba ama-primary elections abo ayisibuko lokho kuthiwa yi-microcosm of the larger world ukuthi ayisibuko sokuthi vele bona izinto zabo bazenza njani. Abanye ngaba-imposwayo befakwa endaweni abangekho kizo nxa kuyikuthi ngabafunwa ngabakhulu konke khona ukuyana bayalwa ngakho abanye bayehluleka lokucomplaina besesaba akutsho bona ungakhangela kufuna ukuphindwa khona yilaba abakhulu abalezi zokukhuluma abancinyane bayafuqelwa eceleni bahle bathule ngokwesaba la. Yikho khona kwesikubona kusenzakala sokukhetho lwezwe lonke.
Ye kodwa bona bathi okwenzakalayo khonokho kuveza ukuthi kule democracy enzima kubadlala ezanupief akunjalo babancane.
Hayi idemokrasi kakula muntu otshaya omunye ngedemokrasi. Nxa ubona abantu sebemukula nabe bekhuma inhlabathi ngemilomo khonokho esibona kusenzakala kusikho demokrasi. Njalo idemokrasi yakhona yindaba kungatholakali abancane abakhululekile ukuthi kumbe emhlanganweni kumbe kucongress yezanu bakhampene kumbeni bakhuluma bakufuna ikakhulu nxa kuzavotela upresident. Akula demokrasi ekhona yilabo abakhethiweyo abavunyelwa ababe lezibindi zokuthi kabakhulume futhi besazi ukuthi abaphathi bayabafuna abangafunekiyo bahle bathule.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Kusenjalo kolunye udaba esisanda kuluthola, ukhetho lulakho ukumiswa kumbe ukwenziwa kusetshenziswa izigaba ezazikhona ngo-2008 ngemva kokuba umthethwandaba emukele isicelo sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora esokuthi inkantolo ye-Constitutional Court ihluse isicelo saleli bandla sokuthi kusungulwe izigaba ezintsha ezihlelwe yiZimbabwe Electoral Commission kusikhathana esedluliyeyo phansi kohlelo lwe-delimitation. Umnumzana Monzora utshele iStudio 7 ukuthi abavumelani lendlela izigaba zokuvotela ezahlelwa ngayo kakutsha ngoba kulandelwanga umthetho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe ziyakusekela lokhu kodwa abanye abavumelani lo Monzora. Asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Electoral Commission ngalolu daba. Amabandla ezombusazwe agoqela ele ZANU PF Citizens Coalition for Change, ZAPU lamanye asedinga abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo. Kubandla le ZANU PF kubikwa ukuba akuqhutshwanga kahle ukhetho lwama-primaries ezigabeni ezinhlanu. Okwamanje ibandla le-CCC liqhubekela phambili lidinga abazalimela kukhetho oluza kwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Kubikwa ukuba kuyaxokozela ku-CCC ezigabeni eziningi okudinga abazancintisa kukhetho. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Bednico Bebe okubandla le-CCC lomnumzana Effort Ncube olwela ilungelo loluntu. UBebe usungula lingxoxo.
Nxa sisebenza sikhuluma into e-professional ukuthi siqale sivume ukuthi kwakathesi uhlelo lusesephakathi njalo asingabe siqalise ukunika ama-report uhlelo lungakapheli njalo asinabo ufakazi lokuthi kube nobudlwabudlwangu nxa bubekhona mina hhatshi angikubonanga njalo kangikubuzwanga lobo budlwabudlwangu engingakutsho yikuthi kathesi uhlelo lusesephakathi alukapheli kungangcono sikhulume ngohlelo nxa uhlelo soluphelile besikwazi silobufakazi ukuthi endaweni enje lendaweni enje kwenzakele lokhu kwalungiswa kanje kumbe endaweni enje lendaweni enje kwenzakele lokhu kwawonakala kanje okwakathesi uhlelo olusaphakathi ngoba phela uhlelo nxa luqalisa-ke luze luyephela nxa soluphelile-ke bese kunikwa lokhu kuba yi-report iriporti yiyo-ke ezadala ukuthi sazi ukuthi okwenzakalayo kumbe okwenzakeleyo kuyini.
Okwamanje uhlelo lwenu likhangelela ukuthi lizaluphutsha nini?
Uhlelo oluphakathi ngoba ngitshilo kulama-stages atshiyanayo engathi ama-stages afika 4.
Abebandla le-CCC babechothoza abe-ZANU-PF ngokhetho lwabo. Angazi wena ukuthi uzwani ngalo ukhetho lwabantu be-CCC?
Indlela zokukhetha zehlukene phakathi kwe-CCC le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yenza lokho kuthiwa yi-primary election. I-CCC yenza lokho kuthiwa yi-community selection. Elama-stages la akade bewaqamba besiya phambili. I-primary election iphuma lo muntu oyedwa zwi ofanele awine asale senguyomela abantu. Nxa kusenziwa lokho kuthiwa yi-community selection, kuphuma i-list yabantu, uhlu lwabantu okuzakhethwa kulo ozabe nguye ozamela isigaba sona leso, kumbe ngukansila kumbe MP kumbe ngusenator kumbe ngupresident. Yindlela okusebenza ngakhona. Ngakho ke kulo mehluko imithetho njalo ehlukahlukeneyo endleleni okuphathwa ngakhona, kodwa esikuzwileyo yikuthi lanxa kwezinye indawo kuhambe ngendlela enhle, kwezinye indawo kube lokukhonona, kube lokusola, ikakhulu akade bekhala bebengazi kahle ukuthi imithetho yakhona isebenza njani. Bebezwakala abanye bengakwazi kahle ukuthi nxa ngifika laphana ngisiyaselektha ngenzani. Okunye kwesibili okungathi kuphuzile ngama logistics angkhona kwezinye indawo. Ngakho ke kuyadinga ukuthi khona lokho kulungiswe.
So kungaba ludaba lokuthi indwangu zihlekana iziphongo yini lapha, ngoba njengokutsho kwami i-CCC lalichothoza indlela i-ZANU-PF lenza ngayo izinto zalo. Nxa kuyikuthi wena ungakhetha uhlelo lokwenza olokukhetha abazamela amakhansila ledale lephalamende, ncube ungakhetha luphi uhlelo lwama-primary kumbe lolo oluzanywa yi-CCC?
Ama-primary lawo kafani umhlaba wonke jikelele. Ngakho-ke ziningi indlela zokuthi uphume labantu. Okukhulu yikuthi abantu baphiwe ilungelo lethuba yini lokuthi bakhulume bekhululekile. Noma ku-primary election kumbe ku-community selection, akumelanga kube lodlame, akumelanga kube lokudlelezela, akumelanga kube lokwethusela, akufanelanga kube lokutshaywa komuntu, akufanelanga kube kungalandeli imithetho. Imithetho imele icace, abantu bahloniphe lokho kuyabe kuphumile. Bonke bamele balandele imithetho noma yibathi abakhethe kuphi. Nxa kungasalandelwa ngumthetho loba yi-primary election angeke ihambe kahle. Kunjengomthetho welizwe nje yona le ekhangelene lokhetho lwethu lokuvota, imithetho eminingi kayilandelwa. Yingakho kuzahlala kukhalwa ngokuthi kakula free and fair election. Ngakho-ke akukho lula ukuthi leli qembu kalenze lokhu lenze njengaleliyana. Okukhulu engakutsho mina yikuthi lokhu noma yini okukhethiweyo, kuphile yini abantu ithuba lokuthi bakhethe bekhululekile? Kuphile yini ithuba abantu ukuthi bakhethwe bengethuselwanga, bengatshaywanga, belandele imithetho?
Yebo Jebe, ungaphosela kwilizwi lokugcina ngohlelo lwenu ukuthi usuthisekile yini ngosokwenzakele kufika namhla?
Engingakutsho yikuthi-ke njengoba ngitshile ukuthi luhlelo olulokhu lusalungiswa lusenzakala, kungakuhle ukuthi ngizinike ithuba ukuthi ngitsho ukuthi luhambe njani uhlelo solugoqile. Okwakathesi uhlelo alukagoqwa, luhlelo oluphakathi lungaze luphele-ke sungaba khululeka ukuthi umbuze ukuthi ngibone njani uhlelo. Kunjengokuthi ubuze iplayer idlala eground ukuthi wena uyibone njani umdlalo lowo, wena umdlalo ungakapheli. So umdlalo nxa ungakapheli, iplayer kayingake ikhomente kumbe ucoach ingangeka khomente ngoba umdlalo kawukapheli.
Lapha lizwe umnumzana Abednego Bebe okubandla le-CCC lo mnumzana Effort Ncube olwela ilungelo loluntu bexoxa le-Studio 7. Lingakhohlwa ukubana kulandela uhlelo lwe-live talk lwanamhla. Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo, yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.